uhlupho ebesinalo okwakathesi sofa njengoba mina nginapha ngobulawayo ireport esengiyitholile nje ukuthi wonkona kulo baba osedonethile amabhokisi angu-4 asenelile emsebenzini, kodwa into esilelayo ikudla le mali yefiweli le konke nje ukudla, ngigoqela impuphu amakhabithi konke nje into eziyabe zidingwa la ngabantu. Le mali yefiweli ezimota zena lezi eziyize ezizathwala umsebenzi yikho ebesikhala ngakho kakhulu ukuthi abantu mabelokhuza kunabantu ababencedisa bangakwanisa ukuthi basincedise ngoba ilanga lakusasa yikho lapho okuzathathwa khona izidumo.
Bakhangelele ukubekwa ngaphi ababhubhileyo njalo kuyini okunye okwenziwayo kathesi?
Okubekwa bazabekwa khonapho lapho emzini wangibo lapho abavele behlala khona.